Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesethulela indaba ngolimi lesishona. Lingali tshona njani izilukandaba ulamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-14 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi ezihlala ezigabeni ezithiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Isigodlo someli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Igqwetha elake lamela umnumzana Donald Trump wake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Michael Cohen uqhubeke esipha ubufakazi kucala lokufumbathisa eletheswa umnumzana Donald Trump. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi ezihlala ezigabeni ezithiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala njalo zithi uhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo kumele ziphuthume ngosizo lokudla. Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.6 million bahlaselwe indlala eZimbabwe kanti iningi labo lihlala emaphandleni. Umphathi Ntambo obona ngenhlelo zokusiza abaswelayo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi uhulumende uzaqala maduze ukwabela abalambayo ukudla ezigabeni zonke zemaphandleni. Inhlanganiso ye-UNICEF izolo icele imali engange US $84.9 million yokudingela abesifazana labantwana ukudla. Ngeviki edluleyo United Nations yacela imali engange US $429 million. Umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi kudingakala imali eyi $2 billion ukuthi kuphathiswe uZulu. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakombimba njalo engumhlabeleli umnumzana Mogi Ncube.
Lapha kombimba ikati lizilalele ziko, I'm sure amalanga wonke nje uthola lizilalele libhuqa lenkukhu zibhukutsha emlotheni nalo. So indlala elapha lonyaka asikwazi ukuthi abantwana sizabathini. Kuthi indlala yenkomo, indlala yembuzi, indlala yabantu, indlala yenkukhu. Uzathola mpela inkukhu zilandela inja ma isiyakaka zizama ukuyadinga khona ukudla. Hayi indlala inzima lempisi lapha zithi lathi sila.
Uhulumende uthi uphakathi kokwabela abantu abalambayo ukudla khona ngapho alukafiki yini lolo hlelo.
Ihlelo lokudla lonyaka ntunga lunzima sikwazi ukwenzakala. Ngithemba lokho esabhalisa ngabo February ukuthi ukudla kuyabuya. Akathesi ukuthula kulapho ongawuzwela umoyanyana ukuthi kumbe kulokudla okubuyayo lama councillors azithulele zwi. Noma sibabuza hayi akulokhu kuphendulayo. Ebantwaneni ngingasikhulumi ngako ngoba lokho inhlala khona lapha eZimbabwe angikaze ngibona ngazi kwezinye indawo. Ukuthi abantwana bephekelwe akula zwele ihlelo kusathuli kuyamanga zwelathi kuthuli zi abantu mabesizwa kuthiwa kulomhlangano bayagijima bethi bacabanga ukuthi bazathola kubhalwa hayi zwi asazi ukuthi kwenzakalani but kwathiwa ukudla kunenge kunzima ntunga la.
Abantwana bona siyazi ukuthi bathwala nzima mpela nxa kulendlala efana lale. Ungathi basesimeni esinjani abantwana khona ngapho kanti labaya esikolo bona ikakhulu eprimary kabaphekelwa ukudla yini khona le esikolo njengalokho esesike sakubona isikhathi nesedlule.
abantwana sikhulumi ngabo uyabona lapha naleminye ithebeza sizibone ze-Ethiopia sebeqalisa abantwana ngoba kambe umntwana uzadla ede kanye ngelanga into engayijayelanga hhayi ebantwaneni kulusizi lawo uyathi uhlelelayo usuyele lapho ozacatsha ukugcina uphuma ngathi uyatheza inkuni uthatha o-3 hours ukuthi kumbilanga litshone bengakuboni kuhamba esikolo kulambile angazi lokunye kuyaba kulo mphakwanyana khona ngale amshiya kufike kuthathelwane kanti okokuthi ngawo uhulumende uyazama phela abantwana hhayi futhi ebantwaneni kunzima udinga uswele lezi nje silazo sesiswele ukuthi sizazi thini zabona nje nengedeli kukhangela ngamehlo abomvu.
Lo-ke ngumnumzana Moki Ncube, isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo engumhlabeleli olodumo ubexoxa ecingweni lontokwamili Nkomo weStudio 7. Isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sithi abeZimbabwe bazenelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamarandi kuhlelo oluzaqala kunsukwana ezilandelayo lokuthatha amapassport bese South Africa. Umeli weZimbabwe kwele South Africa umnumzana David Hamadziripi utshele Studio 7 ukuthi lanxa bebethule umbiko ukuthi lolu hlelo luyaqala kuyona le iviki akuseyi kuba njalo ngoba basalinde iqula elivela ekhaya ukuthi lizophathisa ngokusungulwa kwalolu hlelo. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Uhulumende kudala sinxenxa sinicela ukuthi akakwenze kube lula. Ensukwini ezedluleyo bekusenzeka ukuthi uma uthatha ipassport kumele uqale udlule kwizigaba eziningi ubhadale imali econsulate ubusuhambisa-ke ifomu lakho ekhaya nesihlobo noma umuntu olesihlobo esifana nawe. I-process leyo ibinde kakhulu futhi bihlupha ngezindlela ezihlukeneyo. Ingakuqamba kanti ukuthi okunye dekhupha yizihlobo abantu abazalwa nazo ngoba abantu bakithi bayabhadaliswa izihlobo ukuthi bangene ezikweledeni sebebhadale ukuthi izihlobo zibahambisele amafomu e-Home Affairs kulusizidokho. Kodwa-ke into engizoyitsho-ke ukuthi sizwe from ikhonsulu isabhizi bathi bona kuleli vili lingakapheli kuyobe sekwenzekile lokho bathi basafaka ama-fiber ukutsho khona phecelezi into ze-intanethi e-ofisini elitsha lapho kuzofakelwa khona zonke lezi Sophia kubonga konke lokho okwenziwayo nakhona nje sekulede yakhala ukuthi ngabe phela singatshelwa ingendene ngoba kudala sihlele ukuthi sekusenzeka sekusenzeka ngengaxoxaxoxa nabantu basekhonsulu basho ngempela bona ukuthi hhayi basafaka i-fiber sekuthekile vele uhlelo luyangena kungakapheli iviki lelo elilandelayo. So we expect it in the next 2 weeks that this is going to be done.
Manje lizwile na ukuthi nxa ufuna ipassport yakhona ubhadala imali yohlobo luphi njengoba ekhaya kusamukelwa i-US dollar yodwa nxa ufuna ipassport?
Asikakuzwa lokho. Ngokucabanga kwethu sicabanga ukuthi kube kungabe kufanele ukuthi lowo lalo kulelo lizwa kulo athole ukuncediswa nge-currency yakulelo lizwe ngoba singeze kunakale thina ukuthi ungathi wena ukwelinye ilizwe uthole i-currency engekho kulelo lizwe. So sicabanga ukuthi ilizwe lelo kulo vele kuzoqhubeka kuyileyo ndlela ukuthi ma use-US ubhadala ngama-US, ma use-South Africa ubhadala ngamarani, ma use-Zambia ubhadala ngamakwacha. Nge-equivalent yale imali yelizwe ethifakiwe i-Zimbabwe gold leyiziki. Asazi ukuthi phela into zekhaya kwesinye isikhathi zinokusebenza ngenye indlela zayo kodwa asiku-expect ukuthi into out of the norm.
Sorry, I think umbuzo wami awuzwisisanga kahle. Bengibuza mina ukuthi izizalwane zakwele South Africa esizwe zikhala ngokuthi abeZimbabwe sebegcwele kakhulu kunapho eSouth Africa zithini ngalolu daba?
Hayi, ngeke ngizikhulumele ngoba angilezwa. Engikwaziyo ngezizalwane zaseSouth Africa ezinye azisabafuni abantu bakithi. Khona sekungenye inkulumo ehlukeneyo kanti ukuthi singakulungisa kanjani
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Abasakhulayo bathi bacela uhulumende ebasekele ngazo zonke indlela ukuze bengagcini bebanjwa ngamandla ukuzibona sebengena emikhubeni emibi ephambana lemithetho. Bathi abanye babo bagcina sebengamasela ngenxa yesimo esibi somnotho esenza behluleke ukuziphandela. UTobias Mudzingwa uyalandisa ngokugcweleyo eseHarare.
Abatsha bathi bayazama ukuphila ngendlela eziqondileyo, kodwa lokhu kuyehlula njengoba isimo somnotho sibabamba ngamandla ukuthi baphile ngendlela eziphambana lemithetho yelizwe kanye lenkohlakalo. Ukukhanya Ndlovu osakhulayo wakoBulawayo uchasisa kabanzi ezinye indlela abanye abatsha abaphila ngazo.
Kulezi nsuku sisebenza ngokukhona, angeke ngife ngendlala kulomuntu onganiphi imali. Ukuthi njalo ubugwelegwele sokuyindlela yokuphila lapha eZimbabwe, yikho lathi sifumbathisa imali ukuze ukuthi kuphumelele. Angisakhulumi phezu kokuthengisa imizimba kanye lobusela osokufika amazinga ayethusayo kwelakithi.
Omunye laye osakhulayo uTabeth Baloyi ohlala eMkhoba eGweru uthi usesehluleka ukuziphilisa.
Mina ngathatha idegree lami ngo-2017 kodwa angatholi umsebenzi wami. Ngithengisa yonke into engangipha imali, kungaba yimpahla, ukudla, igwayi kumbe utshwala. Ngiphonga ukuzihlalela nje kubuhlungu, yikho ngingena ngayo yonke indawo ngizama ukubambanisa.
Kodwa loba isimo somnotho sisibi eZimbabwe, bakhona abathi abatsha kumelanga belahle ithemba. Omunye wabalombono lo ngu-Addington Mpofu ohlala koBulawayo.
Akula muntu ozenza i-corruption njengobaba umnangabo. If you are caught corrupt, noma ulegazi legolidi, noma ulenyembe zoluju, noma uyini, noma unjani, if you are caught corrupt in this country, abadlali njalo uyahamba. Sithembe lokuthi is going to continue fighting corruption and eqinise futhi kakhulu ukulwa against corruption.
Kulenhlanganiso ezisebenza labatsha ezigoqela eNational Association of Youth Organizations ezaqhuba uphenyo lokucubungula ubudlelwano obukhona phakathi kokuqonga kwenhlupho ezibhekana lozulu empilweni eZimbabwe lokuqonga kwezehlakalo zobugelekeqe kwabasakhulayo oluveza ukuba balakho ukuba iziqoqodo abatsha uma bethwele nzima. Umphathi ntambo wohlangothi lukahulumende olubona ngendaba zabo acha umnumzana Thino Machakaire uthi zichiyene indlela abasakhulayo abaphatha ngayo inhlelo zabo eziqhutshwa nguhulumende.
Sesi leminyaka eminengi sikhuluma phezu kwebhanga labasakhulayo ele Empower Bank kanye lezikolo zokufundisa abasakhulayo imisebenzi yezandla. Sikhona njalo ukubafundisa phezu kokuqhuba amabhizimusi, kodwa balutshana babuya ukuzethola lolu ncedo. Yisifiso sami ukuthi abasakhulayo bonke bethathe amanyathelo okuzithuthukisa bencedwa lugatsha lwabo.
Kodwa ingcitshi ecubungula indaba zabasakhulayo njalo efundisa ekholitshini le-National University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi zimbi indaba nxa kukhangelwa impilo yabasakhulayo.
Ye, lo nyaka umkhathi womile kakhulu, akulakudla, akulamanzi, akulamsebenzi, ukudla kuyadula. Abatsha ama-youth yibo abangasebenziyo. So nxa zokunjalo kusuka kuhlukuluze bona kakhulu ke uthole sebengena entweni ezingayisizo, sebeziphilisa ngendlela ezingaqondanga.
Umoyo uthi kulendlela abatsha abangaziphilisa ngazo ezingasoze ziphambanise impilo zabo ikakhulu kwela kusasa.
Iziningi nje izinto abanye sebabone bepheka lokhu nalokhu, amadishwasha, abanye umbone bepheke ukudla bethengisa ezombazo ezensimbi welding. Kodwa kufuna imali ukuthi ngabe bayancediswa abatsha bethole amathuluzi okwenza khonokho.
Amapolisa aweZimbabwe Republic Police la waya kufakaza ukuthi amacala adalwa ngabasakhulayo lokho esanda eZimbabwe agoqela ukubamba abantu inkunzi, ukuthengisa izidakamizwa, ukuphatheka kunkohlakalo, ukubanjwa ngamandla, ukuthengisa ezocansi kwabasakhulayo besilisa labesifazane ukuze babhadale indleko zemakholitshini lempilweni nje lokunye okunengi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Kwezomnotho namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Stevenson Dlamini ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology INUST ngokusetshenziswa kwemali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe iZig esilesikhatshana isemphakathini. Kayitholakali kwezinye indawo zelizwe ezigoqela kobulawayo Gwanda, Lupane, Victoria Falls, Beitbridge lezinye. UDlamini uxoxa ngalolu daba loGibbs Dube.
Izigi sibone ingathi iqale abantu bayesabela, abantu bengathi abayamukeli lula. Kodwa xa siyikhangela kathi amavinkili amaningi ngani sekhululeka ukuyamukela. Siyabona lezi ingatsha zikahulumende seziqale ukuyamukela. Loba nje nxa sikhangela ezigabeni ezindaweni njengakobulawayo ayikavami kakhulu ngenxa yokuthi udaba lwentshintshi kumele uvele lungakhathazi kakhulu kumakhombi lapha kungafanele ezinye indawo. Kodwa hhayi emavinkilini amakhulu siyayibona hhayi iyamukeleka, isamukeleka kakhulu nge-electronic format abaningi abakayibambi yona ezandleni ngokwayo basayikhululeka ukuyisebenzisa emafonini, isemakhasini, isebenzise moyeni kakhulu kula kubanjwa ngezandla kakhulu.
Ye kodwa siyezwa kuthiwa ke ingani iyasilela kwezinye indawo nxa abantu befuna ukuyisebenzisa, kwenziwa kwini kona?
Bona ngani iyenze ngabomo ibhange elikhulu lelizwe. Bavele betshela ukuthi bazayenza ibe lutshwane ukuze ingamemetheki kakhulu kokuthi izagcina iqinisa umkambo lwana wensitha. Bona okwenza ingamemetheki kakhulu yikho khona ukuthi abayidindanga yabaningi baze abalutshwane ebambeka ngezandla eningi yangkhona isebenziseka isemafonini. Bazama ukuthi babalekele ukuthi inganda kakhulu, mhlawumbe singabuyela iqubu le-inflation njengokuthi sasikubone njani. Ngakho bonani bazama ukuthi bayingenise mbijana bayigenise inali elilutshwane nje ukuthi ibe ijoke imisebenzi emncane okuningi okukhona kusebenze i-electronic format.
Kodwa kuyasebenza khonokho yini kumbe vele kufana lokuthi nje babambe into etshelelayo la?
Usebenza wakhona iyasebenza sibili. Esingakakunanzeleli ukuthi lizabambe kanjani kakhulu emavinkilini ayo izikwelete lana nje abo TV sales laya labo Edgars. Ungabona labo sebefaka intengo yabo kutsho ukuthi hayi sebeyithemba ukuthi isindo sayo siyaba kutebhu for the next 6 months or more. Yikho kare sibona lonke umuntu usayilunguza basayithatha mbijana kodwa izaphutsha izaqina.
Kodwa bayevuma yini? Bayevuma yini abaningi kodwa ngibona kubona kwabo.
Kodwa wonye isilalo ukuthi iZimbabwe is largely an informal economy. Ngakho informal sector hayi abakayamukeli kangako. Abangathi bayamukela kakhulu laba abakuformal economy. Yibo abayamukela kakhulu. Laba abangapha kweinformal sector ngathi basaqina nge-multi-currency. Mhlawumbe labo basafuna ukuqala babone ukuthi imi njani ngapha kuma-formal. Ngoba informal economy vele yayivele yona idolarize kuqala. Ngakho-ke akumalisi ukubona besayilunguza abayamukeli kakhulu. Baze kuqala ukuyamukela mhlawumbe ngabe funa ukubhadala ezinye izinto ekhanselini.
Ye kodwa siyabona vele kuya kuba phela abantu bahola iziki kabahola idola ilemele kakhulu. Akunjalo Dlamini?
Kunjalo kakhulu, ikakhulu abaqhatshwa ku-formal sector bahola iziki kwedlula imali yamanye amazwe. Yikho uhulumende wayetshila ukuthi hayi uzabe sehlisa mbijana ukusetshenziswa kwe-US dollar lemali zamanye amazwe kusiya kungena ke imali yakithi. Ngoba kathesi abaningi vele sithola imali, abantu abaningi abaholayo bahola imali yakhona phela iziki kule American dollar.
Ye kodwa mina nxa ngilendlu yami ngeke ngavume ukuyithatha, akunjalo?
Ya abaningi kukhanya ababhaxusayo abakayamukeli iziki basafuna imali yamanye amazwe.
Hello, ngumnumzana Stevenson Dlamini, ingcweti kwezonotho esebenza ekolejini leNUST kwaBulawayo. Ubexoxa ecingweni loGibbs Dube Studio 7 ekhona le kwaBulawayo. Kweziphathelane leMelika, igqweda elake lamela umnumzana Donald Trump owake waba ngumongameli weleMelika, umnumzana Michael Cohen, uqhubeke sipha ubufakazi kucala lokufumbathisa aletheswayo. UCohen uthi uTrump wamtshela ukuthi asebenzise imali yakhe ukwenzela ukuthi kungabi lobufakazi bokuthi nguye uTrump owabhadala uStormy Daniels. UCohen uthi ulandule okukhulunywa ngamagqwetha kaTrump athi wabhadala imali efuna ukufihlela umkakhe uMelania udaba lwakhe loDaniels hatshi ukufihlela uZulu weleMelika owayezamvotela. UCohen uphinde waveza ukuba kulomunye njalo ntombazana uKaren McDougal owayethandana loTrump owafumbathiswa nge-$150,000 ukuthi engavezi lindaba phambilini kokhetho luka-2016. UCohen uzaqhubeka efakaza kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okwakhathesi kuyabonakala sibili ngoba angithi ngibona ngathi lo ujaha okhulumayo khathesi uCohen nguye sibili ujaha obe nguye owayephethe lindaba imfihlo yakhona yonke. Yiko ngibona ngathi okwakhathesi ukukhuluma kwakhizolo kuza kuthi la namhla nxa ingxenye bezakwenza lokhu kuthiwa i-cross examination, angiboni etshintsha kangako kulokhu akukhulumi leyo izolo akwaziyo lalokho okwenzakalayo.
Kodwa siyezwa amagqwetha kamnumzana Trump esithi wona umnumzana Cohen akumelanga umthethwandaba umphe ithuba ngoba ngumuntu osevezwe njengomuntu ongakhulumi iqiniso oqamba amanga. Ubonungani ubufakazi bakhe buzasetshenziswa na?
Angithi bona kumele babe umsebenzi wabo bawuholelayo ukuthi bavikele ubasi wabo. Lokho kuyabe kuyikuzama ukumbhiqa nje kuphela ukuthi kwathini ngamelanga thini. Amangana lawa ayakhuluma kazangaphongwasukela akhuluma. Wakhuluma evikela owaye ngubasi wakhe ngalezo sikhathi okungu-Donald Trump.
Manje ngokubona kwakho sikhuluma nje asithi wena nguwe umahluli, ungathini wena, ungamthola na elecala umnumzana Trump?
Imfulo yecala kayikafiki ngoba ngisamelela imfulo yecala. Ngoba imfulo yecala lapha iyikuthi kazange ekupheleni komnyaka athengise ukuthi kwaba le mali engange imali ya inkulungwane lezimali lezi ezingaphandle ezingazange zitshelwe uhulumende ukuthi kuzenzakala. Yimpulo yecala lapha ngibona ngathi nje kusahayazwa phezulu ukuthi kuyefikwa khonapho emfulweni yecala. Nxa kuyikuthi imfulo yecala isisiza isisiba segcekeni, kuzavela ukuthi yebo kumbe hayi kakuzange kwenzakale ukuthi imali leyo iripoti.
Lo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo weleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Bonga manje sengidedela imuva ngelithiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Elokhu sikhuluma ngalabo omnankagwa laba sithi omnankagwa laba vele abaseyi-government right la. Kumanje bayenza lama-tissue, bayenza lama-paper. I-passport bona bayifuna ngemali zakho amanye amazwe, kabayifuni ngaleli zigi labo leli. Angithi uyabona manje ukuthi sebeqalile ukuthi e-South Africa sebe-issue ama-passport. Abantu laba bantu izigebenga lapho, laba kabaseyi-government. Kanti ama-passport sekuqala ukuba nezigi bona bavula ngapha e-South Africa. Why? Vele ungabona i-government ngithengisela abantu bayo i-passport ibathengisela hayi bo lapho ke yenza i-business la
studio 7 njani ababukeli hleli nsiza lapho ama-comment ababukeli besitsho ukuthi awugawule azumanele umdala hayi umdala sokugudile azumanela nje lento ekhumayo uzwakala ukuthi uyakuvelela kuphi manje uyathi ukuthi abanye ma bengathi ukuthi ukhethe uhambanga kahle bona besale beyibo bodwa abathi ukhethe uhambe kahle kuzolalelwa bona ingathi lina khona lapho bonke kulo bathu khethe uhambanga kahle kwenzakalani manje uqinisa amakhanda silila ngikhambe kahle uyazizwa nje gawula ukuthi uthini kahle kahle
yalibona Studio 7 siyaphila Studio 7 maphosa lo khulumayo Studio 7 sithanda ukubonga laphana kubafowethu be-MRP sesibabone bekhuculula udoti laphana kwabulawayo esigangeni imisebenzi emibi eyenziwa abathakathi laba abahamba bebophela amalembu abomvu esigangeni sakithi engayonke le mfilingwane engaqondakaliyo ukuthi wathi kwenzakala kuthiwa kuyathanda abantu bethakathi emini libale faka imbiya zabe faka amagama abantu phakathi kwembiya kunibe ukukhuculula wonke lo doti lo siyabonga lapho MRP ngathi ngaqhubeka kanjalo kuhambe kanjalo thokoza omuhle siyabonga sithi thanki
kum kuhlala kushelela sanibonani Studio 7 nginganayo inkulumo eningi engizalikhuluma okwami nje ngiyaxolisa nje ukuthi nje ngizathiphecelezi ngikhulume nje into e-straightforward uhluphe sinalo lapha kithi ukuthi abantu vele babamba izinto bekuthathe nje ukuthi izanu izanu ngama-dictator kuyayihlupha ngoba namanje njengoba sebethatha izinto lapha kulento engizwe abantu bekhuluma ngayo le ndabeni lapho uRamaphosa esithi hayi izanu kachonga ukuthi iZimbabwe uthi izanu that is the biggest mistake noma ngizwe nje ugawule ekhuluma esithi ukuqondela kula nto eqondileyo what money are they using bebuya la ababuyanga imali yezanu bathatha imali ye-state babuye bezoyisebenzisa ukuthi bona bese kuthi hayi abantu beZimbabwe hayi bonani siyadlelani le-ANC hayi laphana abantu zwelene bazwele emahoteleni hayi i-observe bazayo-observe sure ngoba lapha i-IEC ilungile iqondile izezela umsebenzi wa ngendlela eqondileyo okwabo nje bayehluleka kambe awula mahloni okuthi ungathi elizweni lakho uthwele nzima ukuzugijima uzoyenza into okuthiwa uzoncedisa ngapha abala mahloni iyehluleka siyabona
salibonani bahlakazi be-Studio 7 abalale be-Studio 7 ngikhumala unganyezi uVictoria Falls yabadala lokhu ekuthina abadala ngokwathi basicabangelani basithembisa ukuthi bazosibonga njengoba siyahlupheka kangaka lathi nesikhathi sempi sihlukuluzana lamakhiwa ayesitshaya amakhiwa esithi huphi lo thororo wathi wathi akuningi ukubala yikuthanda vele sathola nzima kakhulu sasesithabi nje sithi kwazasiyibonga lathi njengama-veterans abakwenziwayo ngoba kungayisithi ilizwe leli akwalibalilikathathwa lakhathesi ngoba sasibahle sigcwaliswe ngu-Smith.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 lezo ke izo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthunyelwa inhlelo zethu nsuku zonke. Good Life Talk namhlanje kuhlelo The Connection sikhangela uhlelo lwabatsha abasakhulayo lwe-National Youth Service osoluvuselelwa nguhulumende. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamuzi ezihlala ezigabeni ezijiyeneyo zePlumtree zithi sezithwele nzima ngendlala. isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa City abeZimbabwe bezanelisa ukusebenzisa imali yohlobo lwamaRand kuhlelo oluzowaqala kusukana ezilandelayo lokuthatha amapasipoti. Igama nguChris Gande, sibaneni kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.